So kuyisika disendaba ku VOA Ndebele.
Ni vuka njani mtokazi omuhle salamukela kumsakazo we Studio 7 namhla ngomvulo mhla singamajuma amabili lambili kuNtulikazi 2019 igama lami ngoGift Dube. Endabeni zethu namhlanje inhlanganiso yezisebenzi ezesityuet isekela ababalisi abafuna ukukhalala umsebenzi.
Iyathuzu ngalesi sikhathi iphakathi kokulisana lo employer wayo ngendaba yeholo iyayincedisa ke ekukhalazeni kwayo.
Abantu abaningi lokhu bethithibele kobulawayo ngokuzama kwenkampani yezisa ukuthi idilize imiphongolo ephehla umlilo kagesi.
Wena nxa uzabona iloja ekusendlini yakho selidilize indlu selikwakha indlu katsha lingakutshelanga wena kungathi umuntu erayithi khonapho.
Uzalethulela kucatshwanga ngabantu ngokumele kwenziwe ukuze idolobho lakobulawayo lingabhidliki kulandelwa kumiswa umsebenzi kwesikhatshana kwamabhalane udawunkiyaka.
Yebo kambe bakhethwa kuma-constituencies kuma-wards lapha wakhona kodwa idolobha leli nelama-rate payers.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Inhlanganiso yezisebenzi eZimbabwe Congress of Trade Unions ithi isekela ababalisi abafuna ukukhalala umsebenzi bekhuluma ngeholo eliphansi. Umnumzana Japhet Moyo unobhala jikelele weZCTU uthi amalunga enhlanganiso ye-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe alilungelo lokutshengisela emigoqweni kusukela ngomvulo uhulumende aze akhuphule iholo lezisebenzi. Ababalisi bathi sebethola munye ngamunye amakhulu amane amadola, 400 Zimbabwe dollars ngenyanga. Selokhu uhulumende wavimba usetshenziswa kwemali yakwamanye amazwe kwele Zimbabwe. Izisebenzi zikahulumende ezinikwe amakhulu amane amadola ngeviki ephelileyo ebizwa ngokuthi cushioning allowance zithi imali le kayisoze incede ngoba sibi kakhulu isimo somnotho kwele Zimbabwe. Zithi kumele zihole inkulungwane ezine zamadola, 4,000 Zimbabwe dollars ngenyanga. Umoyo uthi kumele izisebenzi ziphathwe ngemfanelo.
Iyathuzu ngalesi sikhathi iphakathi kokulisana lo employer wayo ngendaba yeholo iyayincedisa ke ekukhalazeni kwayo ukuze ikwanise ke phela ukufinyelela lokhu ekhalaza ngakho. Ayisoke asiyo athuzu yodwa nje esinika ke usekelo. Sinika usekelo kuma-sectors achiyeneyo xa bekhangelane loduko lokukhalaza ngendaba zemsebenzi, indaba zeholo.
Singathi ke kokwamanje izisebenzi zime njani xa sikhangela ngeholo? Ezithola imali elutshwane zithola imalini ngakusikhangela iholo ngenyanga?
Iholo lisele ngamuva liyakhumbula nje ukuthi ngenyanga yezimbili kube zintathu ezidlulileyo. Abaningi singathi i-average salary ibiku-400 plus or minus 400 American dollars ngenyanga. Xa sikhangela ke kathesi ukuthi i-exchange rate ikhuphuke okungakanani, sikhangelela ukuthi aluba phela iholo lalo likhuphukile njengoba i-exchange rate iyasukuma, ngoba intengo phela yalandela i-exchange rate. Sibona ke ama-prices akhuphuke okungaba lichumi. Sikhangele ukuthi aluba nje lawo ama-salaries aluba asekhuphuke ngokulichumi. So okade sikukhangelele sikhalaza ngakho kwamanje njengezisebenzi kuma-sectors achiyeneyo, sibakhuthaza ngokuthi kabacele ke i-living wage engaba linani ele-4,000 RTGS. I-4,000 RTGS iyo phela ehambelana ne-exchange rate eyenziwa kuma-prices la kuma-services ke esihlangana lawo. Hayi khona ke i-400 RTGS le esinikwayo kulezi nsuku.
Yes, ngathi ke uhulumende labanye abaqhathi bathini ngakhonoko?
Abanye bayavuma ke sesibone ke abanye besithi bazazama ke ukuphula ke iholo labantu ngokulitshumi iyasijabulisa. Sikhangelele ukuthi bonke ke ama-employers bazakwenza ke okunjalo. Sile sector eyodwa angazange ngiqambe ngegama okwamanje. Esithe khona i-200 yakuqala eholweni lomuntu izamultiplier wakhe ngo-10 ibisisengezelelwa ke kumali ayiholayo okwamanje. Ngibona ukuthi i-good move ayenziweyo ke employer we-sector yonale esizamtshayela ihlombe. Sikhangele ukuthi ama-employers wonke ke sokufanele ke benze njalo bethi ke i-400 RTGS ekhona imultiplier ngo-10 ukuze ke kube liholo lomuntu ke. Sikhangelele ukuthi ke wonke ama-sectors azalandela khonokho.
Umnumzana Japhet Moyo ngunobhala jikelele wenhlanganiso yeze-CTU. Sixoxe laye eseHarare. Uhulumende uthi uyazama ngamandla wonke ukuthi kuholiswe izisebenzi ngemfanelo. Abanye abantu obulawayo lokhu bekuthele ngokwenziwe inkampani yezesa ebifisa ukudiliza imiphongolo yokuphehla umlilo kagetsi iyenza idolobho leli labizwa ngokuthi kukontuthu ziyathunqa. Iziphathamandla zedolobho leli zivimbe lokhu zisithi izesa kayizange ikhulume lezakhamizi ngodaba lolu. Izesa ithi kumele kubhidlizwe imiphongolo emibili engasasebenzi ngemfanelo, kodwa-ke abantu bathaya phansi ngenduku besithi inkomo ingazala umuntu kungenzakala lokhu. Ngasenelisanga ukuxoxa leziphathamandla zenkampani yezesa ngodaba lolu. Omunye wabathi izesa kayiphathanga kuhle udaba lolu umnumzana Joseph Juma webandla le-ZANU PF.
Indaba yeziphala noma ingaba yinto enhle kube yinto embi ayiphathwanga kuhle. Iziphala leziyana ngeziya municipality walapha koBulawayo ayisoze ziza. Ngakho-ke wena nxa uzabona iloja ekusendlini yakho selibhile izindlu selifuna ukwakha indlu katsha lingakutshelanga wena kungathi umuntu e-right khonapho. Angithi into eqondileyo yinto ena kha iloja lingabona hayi laphana sokukhenka umduli liyabiza phela umnikazeni hayi bakithi laba bembona solamakhenki laphana kanti indawo singenziso kuboniswane kuzokwenza into eqondileyo. Ivest might have a noble idea ukuthi bafuna ukurimovete laphana ukuthi igesi laphana i-output yakhona ingezeleleki kodwa ngamaloja babikade ngamlanga abakwenze bengakhulumisananga lo mnikazendawo. Umnikazendawo ngu-city council bemele babize i-city council yama-engineers agcweleyo afundileyo abathi bengahamba bebeyibonisa ngabantu hayi iziphala lezi senjani sezingamakhrekhi sezindala siyezenjani sibonisane kuvunyelwane kuhle batho ukuthi bona bafuna ukuthiya umthetho emzini waso wabo akusoze kuphumele kuyo omhle khonapho.
Ye, singathi kona vele nxa usukhangele wena kungadiliza iziphala leziyana ngamba ukuthi kungasala idolobho kulokhe kuthiwa kontuthu ziyathunqa.
Mina ngokuzwa kwami asingatiyikudiliza kuphela bantu nozonganta yikurimoveta njalo kumbe ukwakha ezinye okuzezilula kube lelozini imo aput yama-gates kodwa niye kuthiwa yikuthina imoto baziyadili abaconsulti abanikazendawo i-city council ayisibona ngamaloja labantu. Ngakho-ke ababheke njengeloja hatshi bona bababheke ngantu abona yiyasengolendod nxa kusike ngokuthi wena kuyangezela amagedi awelathengisingizesokathi akulamagedi khonapho sho amagedi siyawadinga but asizenzeli ngendlela eqondileyo njalo sikhangela khonoko ade ukuthi bona sifena zayo sentimental value zethu na vele kwakuthi kuyakubontuthu ziyathunqa ngenxa yemphongo naleyana.
Umnumzana Joseph Chuma lilunga lebandla leZANU PF sixoxelaye ekoBulawayo. Nanku okwethulwe ngamaphephandaba kweleZimbabwe namuhla. Iphephandaba le-Herald libika ukuthi sokunezigidi ezedlula amakhulu amathathu $310 million yokuthuthukisa izabelo. Imuli kamoyi uMorgan Tswangelayi isilahlekelwe ngesinye isihlobo. Umnumzana Charles Wende unobhala jikelele webandla le-MGC elikhokhelwa umnumzana Nelson Chamisa ubike lokhu enkundleni yeTwitter. Uthe ugogo uMondwa Unina kamoyi uSusan Tsvangirai laseko. Nkosikazi Bimbayi Tsvangirai Jaba. Indodakazi kamoyi uTsvangirai isanda kubhubha. Lokhu kwethulwe ngamaphephandaba ambalwa. Amaphephandaba ambalwa njalo abika ukuthi uMnumzana Job Sikala, umsekeli womgcinisihlalo webandla le-MDC, usanda kubotshelwa ukuthi ubefuna ukugenqula uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa uthi kumele uZulu angene emigoqweni ekhonona ngokwenzakala kwele Zimbabwe. Le yi-Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizosiphuma ngapha eVoice of America eWashington. Okwamanje ke sokuyisikhathi senu ukuthi likhulume lethule kumbe lisitshele ukuthi kuhamba njani lapha elikhona endaweni ezitshiyeneyo ukuthi sizwe ke ukuthi abanye abantu batheni namhlanje.
Bandla nasestudio 7 basakazi nabalaleli, ngikale ukukhuluma nje ngipho kancane okwenza tingathathi isikhathi sabanye abantu, kodwa okusalayo into ebizwa nge-local authority ifuna ukubizwa, ifuna ukuphathwa ngabantu abazalwa lapho, ukuthi noma usemsebenzini ukwazi ukuthi usebenzela ingakini, uzoya ungabi nokhophe lokuthi wena ugijimisa iholo. Laba bantu abazale bazethi bazophatha isikhundla khona la, bazothi bona bazophanda bazodla, besuka lapho bathathe lokho abakuthathayo babaleke baye kibo le Mondoro. No man, hayi ayisebenzi. Ngisazoyiqala phansi le ndaba. Hayi, okay shop, ayazi kwamanje ayisebenzi indaba le abayenzayo la bantu. No.
Ah, okweZimbabwe kuyadina bakithi. Pho ma uVice President isizalatshe South Africa, why engalatsheli izweni lakhe alikusayo? What more ma kugula omunye umuntu ongenamali ukuze South Africa, uyafa phela iZimbabwe. Because bayazi ukuthi iZimbabwe ayinamitheni leyo zasabisa ulatshiwe South Africa. Why bengenzela abantu okuhle?
Elinjani lonke Studio 7, ngilibulisa labalaleli abalaleleyo umhlaba wonke abalalela uStudio 7. Lami ngumuntu odabuka eZimbabwe kodwa ngilapha eSouth Africa ngisuswa yisimo esikuleliyana ilizwe. Hhayi, elizweni uthanda uba nzima ngenye indlela onyeke uzuyijabule. Isimo sibi ngempela, ayikho le nto yodebambekayo lencwebekayo. Ngesikhathi uMgabe esuse embusweni esuswa umabutho langumntankagwa, nama ngicabanga ukuthi hayi isimo enxa sizoba ngcono, hayi isimo asikho ngcono elizweni. Somile ngempela izinto ngeyindlela ebuhlungu enye kuzijabu. Abaholi abaphetheyo lapha abananyembeza, hayi kuphethe abaholi abanenhliziyo ezomileyo mpela. Uthi umuntu angikhola noma izakhamuzi zikhuluma kuyabe ungena ngapha ukuhamba nga lamahloni babebengelawo lokuzwa babebengiswa ngoba umbuso bawuthatha ngombango.
Sanibonani Studio 7, ninjani? Hayi, thina siyaphila ngoba amakhaza aphezulu. Ngisacela uphosela nami elami igama lami uSibusiso, ngizalwa eLupane. Ngisacela ukubeka nami kanje ngendaba yakaDube noTambarasha. Iyo indaba ebengicabanga ukuthi kamkhulume ngayo. Angiboni kubalulekile mina lokhu ngoba uKambarashi usata ngaphi isinqumo sokuthi akwazi ukuthi amise omunye umuntu emsebenzini. Two, bese uphuthuma kangakanani bese ngazi ehluleka ukulinda ulokhu zena umeya aze afike bese bethatha-ke leso sinqumo abasithathayo bemise emsebenzini. Lokho-ke yinto engibona ukuthi idala ubandlululo ngoba isisiba namagama enzondo phakathi.
Siyabonga kakhulu ke lokho ngokwethulwe ngabalandeli be Studio 7. Nxa ufuna ukusithumezela umlayelo ulakho ukuthi lawe ke umlayezelo wakho ufake ke ku WhatsApp kunombolo ethi 012024650318. Ungavele uhambe kolombano ufitizele urekode usithumezele ke umlayezelo wakho. Sikhangeleke ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Abantu abayisithupha babulewe yikutshisa okumangalisayo okwenzakala khonapha-ke kwele Melika. Ibandla lamademokrasi kwele Melika lithi likhangelele ukuthi umnumzana Robert Mueller wayehlolisisa okwenziwa ngumongameli Donald Trump ngesikhathi sokhetho olwenziwa ngomnyaka ka-2016 uza kwethula ubufakazi obuveza ukuthi umnumzana Trump wephula imithetho eminingi ngokudlelana kwakhe lelizwe leRussia. Izulwandaba lamhlanje sikhangela khonoku kwenzakala ke kobulawayo. Siyakwazi ukuthi kulokuxokozela sibile okunye okumangalisayo. Siboneleke umnumzana Christopher Dube umabhala nomkhulu uTown Clerk esuswa ke esikhundleni kumbe ngithi emiswa umsebenzi wokwesikhatshana umnumzana Dinashe Kambarami yena wakade bambe isikhundla sikameya. Umeya ke uthe sivela ke kwele South Africa wafika wathi hayi lokhu akwenziwanga kuhle. Siyabona njalo lebandla leMDC elikhokhelwa umnumzana Nelson Chamisa lathi uKambarami kazange ayenze kuhle. Kwasekusithi ke izakhamizi zenza umhlangano lapho ezakhuluma khona. Ngakhonoku zakhuluma okuningi kakhulu. Omunye silaye lapha ngubaba uPaul Themba Nyathi. Baba Nyathi, siyakwamukela kuhlelo.
Ngiyabonga Gift.
Ye, so ke lapha nxa sikhangela baba Nyathi siyalubona udaba lolu kulokuxokozela okuthize. Umbono wakho ume ngaphi?
Amakhansela la akhona kobulawayo kathesi, into yokuqala abangayizwisisiyo ukuthi idolobho lelashile labo. Yebo kambe bakhethwa kuma-constituencies, kuma-wards lapha bakhona, kodwa idolobha leli nelama-red pairs afisa ukubana idolobho labo liphathwe ngokuhlonitshwa, bathole ama-services abawabhadalelayo. Kakho phakathi kwabantu ohlala kuleli dolobho olendaba lobudlwangudlwangu lobo esibubona usenziwa ngamakhansela angazwisisiyo ukubana kungani elapha akhona kathesi.
Singathi ke sizwile abanye besithi amakhansela la kumele asuswe, kodwa ke esikubonayo ukuthi bakhethwa phela. Kuyalungiswa njani udaba lolo?
Abantu ababakhethelanga ukuthi behluleke ukwenza umsebenzi abawukhethelwayo, njalo nxa abantu besithi kabasuswe kungenxa yekuzonda okusebantwini, ukuthi abantu laba sebakhethela ukubana bagcine ukuhlonipheka kwedolobha kodwa sebekwenza kathesi kuba lihlazo edolobheni. Nxa besehluleka ukukhangela imbali yedolobha leli, babe sebeziphatha ngendlela abaziphatha ngayo, uZulu wakobulawayo ilelungelo lokuthi kabasuke.
Pho bazasuka njani njengoba kukhanyazane kuyahlupha kangaka? Njalo nxa sikhangele sifile udaba lolu lungani phela sokungenele phela i-local government phakathi.
Kwezinye indlela ziningi. Okokugcina ukuthi abantu njengoba kule commission lekhethweyo bazayitshelani i-commission kwini abaza kuthi kwenziwe, njalo kuzamela okwenziwayo kube yilokhu okufishwa yizakhamizi zakobulawayo.
Singathi wena kodwa nxa sukhangele sibili baba Paul Themba Nyathi, siyakwazi ukuthi walwela ilizwe leZimbabwe ngesikhathi sempi yenkululeko, kodwa-ke lina nxa selikhangele sibili ngokwenzakala kobulawayo, yikhwela likufisa yini lisempini ukuthi into lezi zenzakale?
Uyabona Gift, into eqakathekileyo kuye wonke umuntu ongumuntu, one okokuqala yikuhlonipha abantu ahlala labo, yikuzihlonipha yena, yikwazi njalo ukuthi ukuba ngumkhokheli yinto bani. Akula muntu owalelwa ilizwe leli ukuthi ligcine lilibi kangaka lingahlaleki, ikakhulu amadolobha okufanele kuthina esibhadala ama-rates sithole kuma-rates lawo inhlalakahle eyiyo esiyifisayo. Ukhansela othi umeya ehambe izolo ayekwenza inkalakatha yento ezadala ingxabangcozi efana lale, uzama ukungitshela ukuthi umeya esesekhona bebengaxoxi ngodaba lolu, balulungise basitshele thina sonke abahlali khonapha. Ninje so angila ndaba lo town clerk animas. Angila ndaba lokune ongabe kusenzakala ngaphakathi. Engifuna ukuthi kwenziwe ukuthi nikelwe ukuthi kathi kuyini khona okwenzakalayo. Hasho ukuthi bese mpongo ubona sokudalwa into edala ingxaba ngoza lokungahlaleki kwedoropa. Mina kuyimi red pair.
Yes, ifakele ke awugcina khona pho ke utsho lokuthi ubona ngazani kusiyaphambilini kumele kwenziweni mafutshane sibili.
Okufanele kwenziwe amakhansela angcolisa isimo sakobulawayo akufanelanga abe khona.
Ngithathele lithuba ukuthi mbonge ubaba uPaul Themba Nyathi owalwa impi yenkululeko ekubandla lezaphu. Sizaqhubeka ngodaba lolu kusasa lapho esixoxa khona lezakhamizi ezijiyeneyo zakobulawayo. Tiyani indlebe lizizwele.
Ye, lingakhuthwa ke ludaba lolu kusasa kolamba ke emsakazweni weStudio 7.
Umongameli Donald Trump uthi amalunga edala le-House of Representatives amane aqabana lawo azonda ilizwe leMelika. UTrump wethule lokhu ebulenjini bokuxhumana obeTwitter lapho athe abane laba kumele baxolise ngokuzonda ilizwe leMelika lele-Israel. UTrump uxabana loRashida Tlaib, u-Ilhan Omar, u-Alexandria Ocasio-Cortez kanye lo-Ayanna Pressley. Abane laba bathi uTrump ulenketabechabi afuna ukuyisebenzisa ngesikhathi sokhetho lukamongameli oluzakwenziwa ngomnyaka ozayo. Okwethulwe nguTrump kusekelwa ngumcebisi wakhe unkosikazi Mercedes Scalab okhulume lentatshela izindaba namuhla. Unkosikazi Scalab uthi uTrump kalabandlululo.
I have worked with President Trump for 2 years and he is not a racist.
Sengisebenze okweminyaka emibili lomongameli Trump kalabandlululo. Inhlelo zakhe zonke zisekela abantu abansundu labanye.
He's a compassionate man whose policies have focused on the minority community.
Amalunga ebandla lamaDemocrats athi uTrump uzama ukwenza engani abane laba ngabalingazi bebandlaleli. Ingcweti kwezombusazwe umnumzana Gary Jackson uthi kuyethusa okukhulunywa nguTrump.
Ngibona kulubandlululo kakhulu, ngibona kuyikudelela abanye abantu, njalo masinazelela ukuthi abantu laba akhuluma ngabo ngomama hodwa. Angithemba ukuthi ukhona umuntu ongaso sizalwane se-America okwaziyo ukuthola izikhundla ezikubo labo mama okube imisebenzi lapho mama laba abakhona. Omama laba abanye bakhona ngama-naturalized citizens, abanye bazalelwa lapha, ngakho bangama-Americans balelungelo lokuba lapha abakhona. Just like isizalwane salapha e-America. Ngakho ubandlululo lwakhe lolu esibona elubonisa lapha lukhomba sovala ukuthi yena njengokwakhe ule nzondo.
Singathi kodwa-ke kuyaphetha ngani lokhu ukwenzelani khonokho akwenzayo?
Isiphetho sisazi sibili kodwa nxa engaqhubeka esenza kanje ngibona ngathi kuzaluywa kakhulu. Akekho mbona ngathi iningi labantu abaphila lapha e-America abavele nje okhokho babo bangama-Native Americans.
UTrump ukhangelelwe ukuthi uzancintisa kukhetho oluzayo emele ibandla lama-Republicans.
Soku isikhathi khona manje esezomculo. Namhla ke sikhumbula umuyi uJohnny Clegg obecula ingoma ezithakazelelwa ngoZulu.
Umhlaba wonke jikelele ukhalela umdeni womculi obelodumo uJohnny Clegg obhubhe ngeviki ephelileyo. Ubesaziwa ngokukhuluma isiZulu esicacileyo njalo langokulwisana lenketabechabi eyayimemethekiswa ngabamhlophe kwele South Africa. UClegg obelesifo semvukuzane ubhubhe esele minyaka yokuzalwa engamajuma ayisithupha lasithupha 66. UClegg wathi leminyaka elijumi lasithupha wahlangana loSipho Mchunu owayemdala kuye ngomnyaka owodwa. Kubikwa ukuthi uClegg wacela uMchunu ukuthi acule ingoma ngesiZulu. Ababili laba bahle bawelelana basebebumba iqembu abalibiza ngokuthi yiJuluka. Babecula ngesiZulu langesiLungu njalo begida okumangalisayo okwenza ukuthi bathakazelelwe ngabantu abaningi. Ijuluka yakhipha idlaladi yalo lokuqala ngomnyaka ka-1979 kwasekulandela elinye ngomnyaka ka-1981. Ababili labo babengavunyelwa ukuhlabela bendawonye ngenxa yohlelo lokwehlukanisa abantu ngesikhumba. Loba nje bacina becula endaweni ezinjengamakoleji, emabhawa, ezikolo, ezindlini lezinye indawo lapho ababevinjwa khona ngamapolisa. Kodwa-ke iqembu leli laqhubekela phambili lalolonga amanye amadlalade anjengelithi ubuhle bemvelo lelithi musa ukunilandela. Ukiyagi lomcunu baphumelela okumangalisayo loba nje ingoma zabo ezaziveza ukuhlupheka kwabantu emalokitshini lemakhaya zazivinjwa nguhulumende wakwele South Africa. Kwathi-ke ngomnyaka ka-1985 ababili laba behlukana sebehambe emazweni amaningi akugqela eLemelika, eCanada, Germany lakuzwekazi leScandinavia. Ngesikhathi leso basebethole izicoco zamadlalade ezimbili zeplatinum lezinhlanu zegolide, njalo basebethengise izigidi ezimbalwa zamadlalade emazweni athiyeneyo akuqela eleFrance, eleAustralia, New Zealand lamanye. Ukiyeki bamembiza ngokuthi umlungu ongumZulu. Ingoma yabo eyajabulelwa ngabantu abaningi ngethi Scatterings of Africa ekhuluma ngokuhlupheka kwabantu abamnyama. Baphinda bahlabela enye ethi Asimbonanga iyayikhuluma ngoNelson Mandela wayevalelwe entilongweni ngabamhlophe. Kayizange idlalwe ingoma le emoyeni emsakazweni weSouth African Broadcasting Corporation ngaleso sikhathi ngoba kwakuthiwa isekela abantu abamnyama.
Oh, the sea is cold and the sky is gray.
Ukiyeki wathi esehlukene lomchunu wabumba iqembu lakhe ewalibiza ngokuthi isavuka elethula amadlalade amaningi njalo lahlabela emazweni amaningi. Amanye amadlalade awethulayo hhayi lezihloko ezithi Shadowman, Cruel, Crazy Beautiful World, Hit, Dust and Dreams, lelithi In My African Dream. Isavuka yethekelela amazwi amaningi njalo yathengisa amadlalade okwedlula amaqembu amaningi emhlabeni wonke jikelele. Iqembu leli lathola izicoco eziningi kakhulu emhlabeni wonke jikelele. Kwathi-ke ngomnyaka ka-1993 bahlangana njalo lo mcunu babumba iqembu elithi Yavuka Inkunzi.
Iyo le nkunzi yamakhotshana ayihlabi ngokumisa, zisinkunzi yamakobotshana ayihlabi ngokumisa.
Ye, sizaqhubeka-ke ngomculo lo-ke kusasa, lilalele-ke lingakukuthi phela. Ye, sibona ukuthi abanye abantu bathini kolapha-ke enkundleni. UJT Dube uthi siyavuka njani kulangapho Dube. Emmanuel Ngusti Ncube uthi ngibukele ngiselusaka baba Dube eZambia. Clemens Dube la uthi morning linjani. Esilinzi Hammond uthi eZimbabwe bantu benkosi, i-$400 sure po bazaphila njani abantu beZimbabwe. Hayi-ke sosibona ngazani isikhathi sesithovile sibile okumangalisayo, singakehlukani ngokuthi sikhangele indaba ebesikhokhela namhlanje. Isekela ababalisi abafuna ukukhalala umsebenzi. Abantu abaningi lokhu bethithibele ngokwenzakala kubulawayo. Siqhuba lapha-ke uhlelo lwethu namhlanje, olivalelisayo ngu-Cape Town.